Hayi, thina siyikhula lema-South besihambe besibili siyi-team of ama-MPs wonke wema-South including ama-MPs e-professional representation nabe-provincial council besidinge ibhasi ukuthi sihambise eBinduri. Kodwa sithenje sesisendleleni phambi kubana kwegweru seza ukuthi hhayi irali ibhaniwe ayikho. Sasesikubona kufanele ngoma sithembe kwekhaya saseduke singakabi khatshana nesimanga sokuthi ama-expenses ohambe nokuthi sisuke sihambise abantu ebaningi kuthelandayo lala sabantu ngoma sithenge endeweni sasedude ngoba besizithetha ayi sizafika eharar ekuseni besesene ezikhadi zaboma-19 siprocida siya ebhindura uzayasisayanga
ye singathi-ke litshelwe mbani ukuthi sokuhamba njalo njalo kathi sisimo simi njani
angithi njengoba lisazi ukuthi ku-movement yethu sile national spokesperson so sithunyelwe nje izincwadi kumagroup ethu sikuwo usatshele ukuthi hhayi irali okwakathesi sibhanie so just took a decision ukuthi singalinda ikhothi yenze i-decision kunqaba ukuthi asize kube celebrate kithi kungcono sibuyele ekhaya kusaseduze.
Kodwa ithemba lenu lingaphi ukuthi lizayenza omunye umhlangano?
Ithemba lokwenza omunye umhlangano likhona kodwa loba singasawenzanga silethemba lokuthi ngendlela esesisebenze ngayo kusukusela kuma-grassroots ebantwini esesingene ngayo ebantwini inhliziyo zabantu lethemba liqinisa ukuthi silanda irali yona yinto enhle yinto emnandi iyachaza kuyachaza ukubona umthungameli eralini yinto emnandi ukuba nabanye benu kodwa kulezinye iy'ndlela zokufikelela ebantwini ezingasorali kwesinye isikhathi eralini kuyabuya ngabantu abangavotiyo so kuqakathekile ukuthi thina ama-voters ethu siyabazi abantu abanenhliziyo zethu abazasivotela siyabazi and sesisasebenza nabo sasifika kile
bathini abantu mamlot
abantu bathi bona inhliziyo zabo ziku-advocate ne-senator mis akula nto ezabajikisa kuleyo so siyathemba ukuthi ngomhlaka-23 njengoba besitho abasho ukuthi ngomhlaka-23 kithi hlale sikhululekile ngoba zahamba sekwenza lokhu esikusebenza everyday ebhokisini njengoba setshengisa uzane ukuthi bengabhana ama-rally wethu to the map, I'm not, I'm a meeting with it, but they cannot ban us from voting in your country.